Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kuloku
izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Abdon Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwa iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. I-Studio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNust Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuz uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima lamhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba inengi lababalisi likuzeki. Kodwa bonke abachayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukisela 10 days leza abanye bekuzeki. Sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe $540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Nga i-decision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikolo ngo-September sivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nga engelamali uzayithatha ngapi imali.
Ilunga ledalela eParliament kobulawayo unkosikazi Jasmine Thofa uthi lanqa nje abanengi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lomsindo isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lomsindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
Unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi sibona uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu amateacher lamaphoyisa banika imali encane. So siyazwisisa ukuthi iservice izakuma but ivele yiphi iservice yakhona ngabhadala abantu abasebenzayo kuhlokulumende yikho lapho esikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abanengi bahambile emsebenzini nanku uthi abantwabakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe lesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwabethu bafunde njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantu bethu babhala imihloliso ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi isikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ngalolu daba kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanqa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini esezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena ejojozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi siziva.
Sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku-Commissioner General sisebenzisa ama-lawyer ethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kamongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esiyithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023 ngenxa yokubana izanu PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke. whether ngu-Triple C yizanu yizaphu umntwaka singabantu bezimbabwe akula umuntu olelungelo lokuthrethena ukuthi yabulala umuntu ngendaba zombangazwe yikho sisiya ke emapoliseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebotshwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezakheki yipolitics zasendulo kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu bezimbabwe iregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngaphi ngoba iludubo lezanu p f olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani layo siyabazi yikwenza kwabo yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubani ye-Southern African Development Committee lakwa-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani njalo sisuka lapho siyemapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba so yinto esingayikhangelelanga yinto esisadila layo thina njenge-government ebuyayo ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengalamalungelo akwanileyo elizweni lethu
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-Triple C uZulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uDuhoyi ukuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emikotweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo njalo iphunga eselilapho selichaqitsa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo kodwa bakhuluma nge-service delivery bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizaindekswa zihambela le bank rate of the day kodwa bekhosha ukuthi khona idolobho lingcolile ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo ukuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esigcwele idolobho lonke indaba esikhathazayo kakhulu ungananzelela ingcekeza enenge ikhona kathi esisendaweni lapho kumele ithwale khona so ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza ngiyangabona even emalokishi abantu bayakhala ukuthi iziba zithophandla zisathwala ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile kuthi kuleyo izigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi kodwa akube nemizamo eminye i-alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza le ithwalwe ngoba nxa amaroli athwalayo efika kutho ukuthi sizalinda aze alunge na akulamzamo ethize yini engenziwa imbe interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanzeke.
Unkosikazi Wendy Mlotshwa ophila ngokuthengisa emkambo uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga.
Okunye sikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into impukane sezilapho lomnuku wangikhona usayenza okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo especially ama-vegetable nxa sokunjalo wayesithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isithi council ingayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa abantu sebegula lokuthi izibi lezo zibuthwe ngakho kunye siyakunanzelela kulama expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labana abagulayo ngoba kuyini izibi zonteza abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni.
Imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini. Kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Bilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika uEzra Chisosbanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo ziphuma ngobuningi bazo ezakhamizela uPanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phecheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazara welihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula wesipophoma onguye isikhulumi ochaza ngokwenza abacabanga ukusiza izikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu laba baphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, yenza abantwana labo bethole entertainment, leza khamizi konke lobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi sports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
Unkosazana Saneliso Sibanda ngumbalisi elihlo Primary School njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqulo yokuqaga le enziwe ngempela sonto.
Manje sihlangele iLupanda cluster which is 6 schools okuhlanganisa elihlo eMasungamala, Phuma kanye, Sipopoma, Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decided to give back to the community through sports.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana T Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le FA isayo iyenza umuntu aphile. Sayesizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Sam Mathe ukhansilo wakulindawo.
Wena yabakuwo ngamadoda la ngintima engayiqhubeke sezenze vusa indawo yabo. Hayi, so abantu abantwana abasakwazi ukuthi lingenza njani kuyahlangana ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlala lesekendari nesazana nje.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East umele walindawo edala lephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhulela uPanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zonezabaphumakizo ukuthi kube le midlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo seMathatha le esizathanyela inkezo zonke. Unkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba. It was a great improvement. Last year sasingani isiluzi. But this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard watching netball and soccer sasesiwina. Next year futhi lakho siyayithatha. vele bekungayenzi ukuthi ingeni lelapha ekhaya wonke amatrofa abesephuma besifuna wonke sale khona sithabile sibili.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithwele nzima ngokusilela kwababalisi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela estudio 7 eChaya Mathole Lupande Lupane, igama lami ngu-Ezra Thisa Sibanda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, lo BNXN. Obama uveze lokho ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le-CCC uthi noma belubongela uhlelo olwama-electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni achiyeneyo eZimbabwe kanye lase-South Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangu exoxa lo gainer kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olwama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto okwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu besiba le access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West, ziyathokoza ukuthi sokule ofisi ewanke. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokele ukuthi indaba yama-passport yi-birthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le-passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ili-passport.
Lithini ngentengo eyama-passport?
Ama-passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo ukuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani? Ili passport kungabi lugwalo lwalabo abanothileyo kumbe for the elite only. So izizalwane zalezi zikhokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuseduze, but is still unaffordable to many abantu kabaka yenelisi ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenziwe i-electronic the system kuyinto enhle, ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo gainer kumete site owe Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
egolini ngifike lapha ngo-2011. Yasho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Ngifote ebese nesikhathinyana ekhona lapha nje egoli la. Ethi hhayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana. Kwangathi kuba nzimanyana, wase ngicelela komunye umfowethu naye owesihlobo sakithi khona ngale ukuthi ibe ngifihle ikhanda kuye. Sasahlala. Impilo yaba nzima, wathola ukuthi umsebenzi angiwutholi. Hey, yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey, ngike ngigcine ungayenzi lutho, so kuba nzimanyana. Ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engakho. And then la from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayihlobo, mara izihlobo lezi ngathi zikudenyana nje kanjalo. Ngike ngizamazama ngitholathola ongama-piece job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ezihlobeni zami, sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo, sebengigcina nje kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Ye, siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina-ke usuthola njani umsebenzi?
Isho ukuthi labo abafana bona laba ababengabasendaweni yakithi, kwivillage yakithi, kwaba lo munye nje ongizwelayo la ebona ukuthi indoda leyo ithwele nzima ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda niyokulele niwasebenzi. Umlungu wami yazuthe ngibuye lo munye umuntu nje ozobuye ezohlala nami, sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje. Abantu babehlala lapho bebeyayijikile, bakhithiwe lapha endlini. So uthe ngibuye lo munye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzoholwa kwemalini, uzofika ukhulume la lawo uzikhulumele. Hayi okay, ngivele njengendoda yatingasebenzisikine. Lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile nikeza R100 enomngane wakhe. So lelo langa umngane wakhe futhi wafika naye khona lapho, asuke wasikhulumisa nje khona lapho, wasibona ukuthi hayi siyasebenza. Esibuzabuza nje imibuzo nyana khona lapho, amagama nje asimtshela nje kahle, hayi fule ngidiye futhi lo mlungu ebuye. Futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check out, and right madoda and right. Okay, efike ngelini langa uma efika lapho, uyafika uthola sengingaphandle mina. Lo mlungu sesixabene lo nguye bengiqhashile nikeza R100. Cabana nje sibanga imali yofanele nginikeze, lo fanele nginikeze 700 ngoba ngaku from Monday to Sunday. Wase nginikeza imali, wanginikeza R400. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho nawuvela wangixosha. Lo ma efika ungithola ngaphandle, ngithwele isikhwama sami.
So kazohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho, akusele ngamaphutshana ngakhonokho.
Alright, and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi wona uyawufuna, ngithi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenyindlu mina, so umngane wakhe lo, nginenyindlu enginayo, so ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shuthi umlungu lo vele benebhizinis lezindlu. Okay, ngingamjabule khona lapho umlungu, ngihambe nami pele endlini akhe, sikethi hayi indlu yami yona le. Okay umlungu, siqhubeke. Mayithi yafika following days ongikhangela wathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu. Wajabula umlungu mpela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi hey, lo muntu ebengimshiye lapho yabona ukuthi ukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje kwi-pavement la kuklini njani, akulamaphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambili. Ngikline yonke into ngaklini. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga liyongiklinela kwami la engihlala khona. Okay, ngempela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami, fike hayi ngitshela ungiklinele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise valele izinto zakhe nje ngendlela yo. Okay, angikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula, anginikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shuthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhatha utshani kanje namathuluzi aphelele konke labo extension kanjalo. So ngicela ungenzele lapho ephambili, ngathola ukuthi umshini wami angikwazi ukuthi u-operate kanjani. Wabuya wazongibonisa, wayehlisa wangibonisa, hayi so uma ufuna utshani buyehle ubamba lapha nala, hayi ngashesha lami ngafunda kona lokhu. Wasengicelela-ke kuma-next door ukuthi hayi uma lifuna umuntu ongalisiza ngeklini noma kulikhathela utshani nami. Ama-next door la aqala ukungibiza until isitarati sonke sinemetheka sinijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila.